Sanibonani, sanibonani ku studio 7. Okhulumayo uJemoyo ngajabula le audio mayengafunda. Siyezwa lama kukhulunywa ngemali yaseZimbabwe mayesiqathanisa ledola le-America. Masokuthiwa isisithi 1000 ngedola. Nge ngibuza ukuthi kathi abantu bezanu-PF ma bekhampena, bakhampena bethini ngemali. Kodwa bengabanye abantu ube baba lenhloni lama besiye ebantwini. Hayi, lokhu kuyayangisa. Ma kuyathiwa i-3000 i-$3 yini yona leyo? Bakubiza bathini ma bekhampena? Hayi, okunye ukuthi bafake bebe leqiniso mani.
Studio 7 linjani? La magqwetha lawa abathi abantwana kumelanga bangene emabhawa abangabokhuluma into abangaziza ukuthi bathini. Abantu bangene emabhawa nje ngenxa yelokhuzeni yendlala. Abalungisisa umnotho kube le zinto ezirayithi elizweni, ikho bazabona khona ukuthi lokhu kurongo, lokhu kurayithi. Kathesi ilizwe imali njalo bona babhizi babheka abantwana under age bangangene emabhawa, badleni abantwana mabengangene emabhawa. Abakwazi into abayikhulumayo lawo la magqwetha lawa labo professor labi bakhuluma into abangazi. Abayekeli abantu benza into abayenzayo ibanika imali ukuthi balale bedlile. Ma befuna ukulungisa ilizwe, abalungisa umnotho. Akwalibona ngaphi ilizwe lezinto ezithengwa nge-20,000, 10,000, kuyini khona lokhu? Inonsense enjengayona le. Kambe ma ufuna ukuyathenga into yelokhuzeni, into ye-$50, uthala imali ngesetsheni, uyithala kanjani imali yakhona? Labo khathesi bathi ilokhuzeni, i-government ithi i-announce ama-fees abhadalwa ngamalokhuzeni ngabantu abafuna ukuvotelwa, i-announce ngama-US dollar. Waye nga-announce ngamabhondi lawo? Siza ukuthi uzawabiza wathini?
Studio 7, Studio 7, siyabona indaba zenu, siyabona indaba ezinhle. UChris Gande, umtungameli, siyalibonga, siyalibonga ngoxhaso lwenu lokusinikeza indaba ezimnandi zeZimbabwe. Siyacela abantu abasekhaya, mpela abasekhaya, sivoteni. Sikhiphe umbuso khona. Sithwele kanzima abantu. Especially esigabeni sami, esigabeni sakithi khona fana esigabeni seMatopo, kubokhezi, ehove, eGwanda, ezitolo zakoChaka, kubidi, kubantu banathi zamele ukukhipha inhlangano yobuswayo bathi sifake i-triple C, ingene. Sike sibone utshintsho.
Studio 7, ngabe linjani? Ngihlile ngiwele phezu kodaba vele ngokwalo. Hhayi, ngiyayizwa izwane ukuthi khona yena eseyiqedile ngakho konke. Akusekho okunye abasakulungisayo. Baqedile ngoba vele bona abantu abangamatsotsi. Amatsotsi vele into yawo ayiqeda sipidinyana ukuthi khona abantu bengafuni ukuthi khona vele isitsotsi sawuba sidlala ngasiphi. Okwamanje siphila singaphandle kwamazwe. Ngendaba zeZANU-PF leyi, siyafunda asithole imisebenzi emakhaya. Uyafunda uthole lo umsebenzi wakhona ubhadala imali engafikisi ngaphi, engancedi ngakuphi. Manje siphila ngaphandle kwamazwe, siyadubeka singaphandle kwamazwe, but ilizwe lakithi likhona, libuliwe yiyo leZANU-PF yangkhona leyo. Mina angazi ukuthi laye leZANU-PF yakhona umuntu ovele wayibumbayo wayicabangeni, ngokuba okwamanje livini labo beZANU-PF bangkhona bathi bayivotela, abanye bayalamba babulawa yindlala emakhaya. Pho izaziyephelela kuphi lento yeZANU-PF le? Abake banikeza abanye ichansi bekonto khona kutshintsha kuphi lapho kutshintsha khona, ngoba vele ivele yehluleke ekuqaleni ihlotsha amakhiwa. Manje uma waxotsha ikhiwa umuntu lengqondo ekhaliphileyo, wena usala ufuna ukuyenza insimu yakho yokulima udle wedwa iplasi. Umlungu wayelima efake ukudla kuma-GMBs, isizwe sonke sidla sisuda siholiswa ukudla. Konke lukhanso kwachabalala indaba yeZANU-PF. Mina vele uma likhuluma ngendaba yeZANU-PF futhi ngangiyahlanza, ngoba ukudla konke kuhle kumemphinjeni vele. Ngiyabonga.
Salibonani ku-Studio 7. Hayi, thina siyaphila. Mina ngubaba obuya lapha eNkayi, uMpofu. Ngiyayizwa indaba yeZANU-PF ethi khona isilungiselele ukuwina ama-elections. Abatshele ukuthi ukukhampena, bathi ukuwina ama-elections, bathi bona sebewinile vele, zingakabekwa nje, sebewinile. Kambe bayakwazi ukuthi bakhuluma labantu abadala, abantu abacabangayo, abantu abaphilayo, oloke baphila kusukela mhla iZANU ithatha ilizwe. ngoba mina ngeke ngithi ukuthi ilizwe likhululeka ngoba likakhululeki lamanje mhla izami ithatha ilizwe lifake esikhwameni sayo bacabanga ukuthi singabantwana yena ukuthi bazosikhohlisa basitshele ukuthi bona isebewinile bengakazili ukukhampeni so ukuthi babone ngathi bona thina siyizithutha zokuthi asikwazi ukuthi kufanele kwenziwe njani behlulekile kwakhe imigwaqo behlulekile ukuthi kube la maphilisi ezibhedlela khona manje bona bathi bawinile yini abayizoyenza abehluleka ukuyenza nge-42 years abasazoyenza nge-5 years leza bantu bezimbabwe sicela livuke bakithi libone indlela eqondileyo votelani noma yiliphi bandla kodwa ngokuya ngokucabanga kwami ngabe kuthiwa kukhethwa nje ibandla elilodwa kuvotelwe lona kukhitshwe izanu bakithi sahlupheka emhlabeni
Studio 7 basakazi abalaleli njani hhayi nenyakuphila hhayi ngingasiphakamiseli amasokisi bathokazi abahle solufikile ukhethu siyosiphakela abasokisi sivote phila sivote bathokazi abakhansila siwafake lapha ngebulawayo yonke indawo sifakele amakhansila yethu khethu solufikile qinani mathokazi qinani bathokazi ukuthatha umthakazi yethu ngiyabonga
Sanibonani ku-Studio 7. Kanti thina wethu ama-voice note nizavula mhlazana kutheni. Yimi uNdlovu etsholotsho lapha emakwakweni. Ngicela ukubuza kini ngoba sesilama 2-3 years sihlala senda ama-voice note lingavuli. Kukanti ngisesegoli le sasile-live talk leyana esasiyifonela ngabo-8 ebusuku. Sikhulume nani sikhulume lomphakathi wonke lozulu jikelele khathesi sokuyindaba yakho nokho ama voice note hayi lokho ungcono likuvale lokho